Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesibili mhla ka 4 uNhlangula 2018 igama lami nguKipps Dube. Endabeni zethu namhlanje uMnumzana Abednego Ncube webandla lezanu PF wakha phansi kukhetho lwama-primaries kusekhethwe libandla leli ukuthi ancintise kukhetho oluzayo.
Loku kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzanu PF naku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngapi.
Imthwakazi Republic Party yaliswa iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu kukhetho oluzayo.
Ilogo yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa yiZEC ngoba isithi uphawu lwelesolusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni.
Ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa ithi ibandla lezanu PF lizanqoba kukhetho oluzayo.
Mora gani ngene bichitura between 53% and 55%. Uzi alliance na gani ngasa something like 30-35%.
Sizahlolisisa ezokhetho ngokujulileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF lithi uMnumzana Abednego Ncube owakha phansi kukhetho lwama-primaries nguye ozancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lepharlamente eGwanda South, hathi owamlahla phansi uMnumzana Omfile Marubi okuthiwa kalalungelo lokuncintisa kukhetho lolu. Intethele zindaba yethu yeStudio 7 uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Amalungu ebandla lezanu PF anqotshwa ukhetho lwama-primary ezansi emandebeleni agoqela uMnumzana Abednego Ncube ebehleze khalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebe sithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana uMphile Marupi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezanu PF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNcube sezancintisa endaweni kamarubi emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini awebandla lezanu PF izolo. Umarubi uthumiswe ukuncintiswa kukhetho kungelasizathu kodwa kathandanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanu PF. Umgcini sihlalo wezanu PF ezansi yamandebeleni uMnumzana Rabelang Tweni uthi amabizo alabo abazamela ibandla lezanu PF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elikaNcube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla uMnumzana Obert Mpofu iyehlule. Inenge eGwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe izanu PF lisida lisoze limvotele uNcube. Kulo mbiko subhode enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi azitshayeleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora msango njalo yethesa uNcube umlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungule ezombusazwe uMnumzana Mlamo Lenkomo uthi indlela amabandla ezanu PF kanele le-MDCT ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwama-primary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC lakuzana ukuthi ama-primary ama-branches ayakhetha usibani bani ukuthi abamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials e-party ayakutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Lokhu kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzanu PF naku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngapi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa uMnumzana Eke Moyo uthi bekulokungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Loba kulezikhenxe lapha nalapha abanye abakhalayo ukuthi yimi la ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu but engakutsho ukuthi hayi iprimary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye kunomination court laba abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke kunomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwamaprimary lokho luhlupha kuZANU-PF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kunsuku ezilithumi ezilandelayo. Unkomo uthi udlakelo olube khona kukhetho lwamaprimary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka la lokudala iZANU PF. Into edanisayo ukuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla. Suluthola la ku MDC lamanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangakhululeki, benga express ama views ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinje okumele ibandla leZANU PF ngemva kokubonakala kwembiko abe ibhale enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapha kade sola abaphatheka kumbhuqazwe wekukrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asebebombe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Imthwakazi Republic Party yaliswa iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama, abakhokheli be-MRP bazise ukuthi iZEC ibatshele ukuthi abavunyelwa ukusebenzisa uphawu lwendlovu. Umnumzana Njabulo Ngwenya uthe lokhu babona kulinyathelo likahulumende weZANU lokuzama ukubaphambanisa umkhankaso wabo owaqala ngomnyaka odluleyo.
Ilogo yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa iZEC ngoba isithi uphawu lwelosolusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni according to the Electoral Act. Behlulekile ke ukuthi basikhombe ukuthi kanti kukuphi lapho kubhalwe khona ukuthi indlovu ayivunyelwa ngoba i-ethi le ithi kulezinyamazana ezithile kodwa kayitsho kayikhulumi ngendlovu ngqo ukuthi yiyo engavunyelwa. So sibona ngathi kulesandla semfene lapha bananzelela ukuthi kade sihamba sikhuluma ngokuthi abantu lonyaka komthwakazi bavotela indlovu. Siyabona ukuthi mhlawumbe kuganga kwali government yekhu kamnangakwa.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uveze ukuthi iZEC ibazise lokhu kumaviki amabili adluleyo.
iZEC isazise ngokuthi asivunyelwa ukusebenzisa indlovu njengesimboli yethu kumaviki amabili adlulileyo. Ngemva kokuthi besokulesikhathi sihambe iZEC sabani constitution yethu le logo yethu ngabona kwaku last year ukutheke sesihamba sisiyabuza ngezinye izinto bafika abasitshela ukuthi isimboli yethu kayisavunyelwa. Abasitshela khona ukuthi Electoral Act yebanika lawo mandla ukuthi isimboli enjenge-elephant kayivunyelwa, loba bengazange basibonisa-ke i-statutory instrument ebanika lawo mandla. Ngokunjalo khona lokhu sathi sikukhangele sabona ukuthi iZEC iyasetshenziswa kakhulu ilibandla leZANU PF.
Umnumzana Moyo wengeze wathi bathe bezama ukusa udaba lolu emthethwandaba baziswa ukuthi luzathatha isikhathi eside lusemthethwandaba.
So nxa sikhangela le ndaba ngoba sathi sizama ukuthi sithi ukuthi hayi sifuna ukuyi-challenge e-court basitshele ukuthi kuzasithathela isikhathi ukhetho luze ludlule. Kwasenza samangala ukuthi kanti bona sebengama-court yini ngoba sasibathe ukuthi we-make an agent chamber application bathi kuzathatha isikhathi ngoba i-process leyi kumele siyenze sisiyaqalela e-Harare.
Umnumzana Mxolisi Mhlanga olandela ibandla le-MRP uthi ulokudana okukhulu ngokuvinjwa kwebandla labo ukusebenzisa uphawu lolu.
Sikhangela indaba leyo yokutshintshiswa ilogo isikhathi esihambe kangaka. Siye sananzelela ukuthi uhulumende lo oncindezelo ubonile ukuthi ilogo yethu ile significance kakhulu, ile connection kakhulu le origin yethu, le connection labantu bethu labalandeli, labantu bakithi labalandeli bethu. So bazama ukudisconnecta that connection esilayo njengabantu bakomthwakazi le origin, le history, le background yethu. So indlela yokuthi basi frustrate.
U-District Elections Officer weZEC uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kulempawu ezingavunyelwayo njalo amabandla azakwaziswa ngakho nxa ethatha amaphepha e-nomination court. Namhla ekuseni iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe lapho ezachaza kabanzi izinto okumele ziqondiswe ngamabandla phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuyahlupha ukuba lejwabu elimnyama kwele Botswana lapho amapholisa abopha khona abantu abalombala lo becabanga ukuthi ngabantu bokuza abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Iningi abomdabu eBotswana, abaTswana balejwabu elingamnyama chu, kukanti kulabanye abadabuka kwezinye isigaba ikakhulu ezingenyakatho kwelizwe abalombala omnyama ongathandabuzwayo. Umcabango okhona ovamileyo kwele Botswana ukuthi abokuza babonakala ngejwabu labo elombala omnyama chu. Abanye abanjengalabo abadabuka emazweni afana labo Sudan bamnyama lokhyana okokuthi babonakala ubuso ngamazinyo lapho bebobotheka njalo bekhuluma ngolimi lwesiNgisi kodwa oluyamele kulimi lolapho abadabuka khona olwehlukene labeBotswana. Lokhu ngesikhathi eziningi kusetshenziswa ngamapholisa ukudinga labo abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labaseBotswana lejwabu elimnyama kakhulu likhala ngokuthi liyamiswa endleleni ngamapholisa ikakhulu ngesikhathi semkhankaso evamileyo e-stop and search bebuzwa izithupha. Umnumzana Mompati Nhlakane uthi yena uyake azibonele ngokwakhe ngoba amapholisa evame ukumisa abalejwabu elilombala omnyama becabanga ukuthi ngabokuza.
People from the north especially, Bakalaka and other tribes, so they face this kind of discrimination.
Kulabantu abanjalo elizweni leli ababhekane lohlupho lolu. Abanye ngabantu abanjengamakhalanga labanye. Kulabantu abamnyama abalejwabu elimhlophe abangakhathazwa ngamapholisa ngenxa yejwabu labo.
Owe Zimbabwe uNkosikazi Emil Ndlovu uthi abalejwabu lombala omnyama bahle bafakwe isidindo sokuthi ngabantu bokuza. Ngakho isiphatho sakhona uqala emngcelweni siyabe sihlukile.
Bekhangela bekubona ungekho light, sebekubona ukuthi uvela eZimbabwe, sebehle befaka ilabeli kuwe. Le treatment osuyithola ayisemnandi, isibuhlungu. Kanti ke bengakubona ulight, uzuza ama-smiles yonke indawo, they treat you like their own.
Omunye laye olejwabu elingani liyakhanya uNkosazana Sithembile Sibanda uthi emngceleni uphathwa kuhle kukhangelwe ukuthi mhlawumbe la weBotswana ngenxa yombala wejwabu lakhe.
Just because umhlophe ngecomplexion bakuphatha kahle.
Amapholisa aqala uma usuka emngcelweni ikakhulu lamakhwebane oncelelane lePlumtree ukudinga ezimoteni labo abangabe bengene elizweni okungekho emthethweni. Omunye osakhulayo ohlala eHabron umzana Daniel Sendube uthi kayisiyo Botswana kuphela ephatha abantu ikhangele umbala wejwabu ethi kwenzakala lakwamazwe afana leSouth Africa.
Ayisiyo Botswana kuphela kodwa amazwe afana leSouth Africa labo abalombala omnyama asina foreigners.
Ele Botswana lona aliyekethisi umkhankaso wokudinga abangena elizweni ongekho emthethweni. Uma kulokunye seliqinise ukubuyisela emuva ikakhulu abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni. AbeZimbabwe babhekane lalobu bunzima sebadinga amaqhinga afana lokwazisana ngendlela zokuxoxisana ezifana leWhatsApp ukuthi bazisane ukuthi amapholisa afake imigoqo yama-roadblocks kuphi ukuze bengahambeli khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHabron kwele Botswana.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ingcwethi ezimele yodwa umnumzana Buckler Tambo uthi ibandla lezanupf lizanqoba kukhetho oluzayo. UTambo uthi lokhu akumangalisi njengoba amabandla aphikisayo emaqamqamu. Kodwa ke umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-People's Democratic Party ekumanyana we-MDC Alliance uthi yibo abazanqoba kukhetho oluzayo. Ake sizwe bexoxa ngodaba lolu.
Inkinga enkulu amadoda lawo e-opposition azakuba layo kaDube yikuthi mbonakani lokhu esingathi ukusplitha i-ballot. Okwenzakalayo ukhangele ukhetho olufana nolo ka-2013, ukhangele i-province efana leMathebeleland South lapho iZANU-PF yacinga ithola khona i-13 seats zonke. Into abaphambanisayo ukuthi wawule MDCT wawule MDCN uthi ungahlanganisa bona inombolo abazitholayo zazisedlula yona yeZANU-PF izimele iyodwa. Wacina iZANU-PF isenelisa ukuwina. Kholokho ngubona kuzaphinda kanjalo njengoba kathi sesikhuluma ukuthi sekule over 100 political parties ezifuna ukuncintisa kukhetho lonalo ka-2018. Odlovu bona baza kuyinqabela njani khonokho ukuthi kungasplithwa ballot? Ngoba nxa sikhayele ka-TS right asikhayeleni ukuthi bona odlovu baza kuma bebe-PDP kumbe baza bebe-MDC Alliance. Umakhophela yabe mela phana elawa bakha abantu. Nxa sikhangele endaweni njengeMathebeleland ikakhulu iMathebeleland North, Mathebeleland South leBulawayo abantu abajayele ukuvota balutshana kakhulu. Lokhu esingakuthi ngelinye esilungu kuba le voter upper. Bona baza kwenqabela njani ukuthi ama-ballot engathi ngoba nxa omunye umuntu okubandlela eliphikisayo nxa engathola i-1000 votes kuzaphambanisa automatically lo ongamela yona i-MDC Alliance xa sesihlanganisa nokuthi iZANU-PF ifike yenelisa ukuthola something like 6 seats koBulawayo baza kwenqabela njani xa ukuthi bona bathi bengawina ukhetho lwalolo.
Ye, phendula ke sivale khonapho ke okwalamhlanje Baba Ndlovu.
Ngizaphendula isikhalele iMath South njengoba etshilo kaThambo. IMath South esikhathini esiningi nje bekuyindawo ibandla likaProfessor Wilson Ncube MDC kade inqoba khona. Yikho-ke kathesi-ke uProfessor Ncube-ke le MDCT le-PDP zizabe zihlangene zi-MDC Alliance. Laba abanye bangaba khona yebo kambe kodwa-ke asoze-ke bathole amavoti angasplithi ivoti ukuthi i-alliance ingawini eMath South. Sibone ngani kathesi lithuba i-alliance izanqoba. Yebo kambe amavoti ka-MDC le-MDCT esihlangene bedlula ezanu. Njengoba sebendawoni okusho ukuthi-ke izanu izanqotshwa-ke nje. Lokho-ke yinto esegcekeni esikhangeleleyo. Silusizi-ke yebo kambe ukuthi omakhophe labanye azange sihlangane sibe ndawonye. Kodwa-ke sibone ingani-ke amavoti abazama malutshwane kokuthi-ke asoze-ke atshintshe lutho. I-alliance izanqoba loba kunjalo.
Sicela ugqibe khonapho Baba Tambo.
Hayi mina njengoba sengivele ngatsho Dube lapha ngibona ngani the best thing abangayenza they have to avoid ukusplit i-ballot nxa ukuthi bazanqoba. Kodwa mina ngibona ngani i-splitting of ama-ballot yinto engabaphambanisa ikakhulu eMathebeleland. Lokho ngathina kusenzela ukuthi i-presidential candidate yabo ingatholi enough seats for them to be able to command a majority. So mina ngendlela engibona ngayo I foresee ZANU-PF managing to win this election. Angiwathi odlovu bona bathini kodwa mina ngibona ngani ngenelisa ukuthola between 53% and 55%. I-alliance mina ngayinika something like 30-35% ngendlela engibona ngayo so far ama-dynamics akhona. Undlovu la hayi engazithola ukuthi bona bazibona bangaphi bengaphi.
Baba Ndlovu,
mina ngibona i-alliance izawina 53%. Nxa ingehluleka ingawina 50 kodwa-ke ingatholi majority bese kusiya ku-rerun. Kodwa-ke hhayi sinethemba 53% si-alliance sizayithola.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu okubandla le People's Democratic Party kanye lo mnumzana Bakhle Tambo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Selidumela emasumpeni ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lePhalamende leSenate kanye lamakhansila. Uqutshwa kokhetho eZimbabwe kubekwe kusobala kusisekelo sombuso welizwe. UBenedict Nhlapo uhlaziya indlela lolukhetho oluhlelwe ngayo.
Ngokujo kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqutshwe iminyaka emihlanu yedala lePhalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka edala lePhalamende likhona iphela mhla ka 21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwe ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewardin iward yakhe njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakobulawayo phansi kweconstituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla leZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuZANU-PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelwe edala lePhalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Lobanje emanenga amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokhelo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokhelo webandla leZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngutshiki lobhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luza qutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuzokutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ubususithi ke right njengoba mina mfuna into engaka. Kusho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento lengiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parliamente. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parliamente abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi eziseleyo ezingamachuma isithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parliamente awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatho zindaba eZimbabwe umxoli Sincube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelwe edala lePhalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezothatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikuphi asekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti obelokhu enqoba ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lobanje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedala lephalamende lona seluqhutshwe kahlanu kanti sikhathi sonke iZANU-PF yiyo ebenqoba. Ngenxa ke yokuthi minyaka yonke iZANU-PF ibisetheswa umlando wokuqilibezela kulolu khetho, isiphathamandla semandla sezaphu uMnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze gadalala.
Ama observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama ballot boxes ahlanganiswa khona lapho kwenza khona i verification up to announce kwama results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZANU PF le MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona indukulo xaxaku. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yes, sesihlangana ke lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho sikhangela khona okwenzakala ku-social media. Lamhla ke sikhangela ngakhonokhu ke okwenzakala ebantwini ngesikhathi sokhetho. Njoba kulabantu abaningi sibili abathi akumelanga amabandla ezombusazwe akhangazele ukhetho lolu ngombhuqazwe wegugurawundi. Sikeza xuxa labo abanye abantu abathize sibili ake lizwe ukuthi bathini, bakhoqela uMnumzana Cyprian Dube osungula lolu daba.
Ngendlela okwenzeka ngakhona, wonke umuntu okhankasa azelikhankasa ngegama legugurawundi. Ikanti-ke bonke laba abantu indaba yegugurawundi yahlula kudala ukuthi bayisolve. Vele akekho nomuntu oriwane ozoyisolva, yikuzisa ubuhlungu abantu abafela izihlobo zabo belokhu bethinuka amanxeba ngento engekho abangeke bayilungise lutho. Ngokuya kwami nje ngabazithulela nje indaba yegugurawundi ngoba akulanto abazoyenza.
So kumele abantu bathule zwi sibili kungakhulunywa ngakho.
Indaba yegugurawundi ngakuba le commission le kwakuthiwa izaba khona eyezohlola ukuthi kwayenzakalani. Ngizabangithi yengcono nothi ukuthi abantu basebenzisa ukuthi kube isikhathi sokufuna amavoti ebantwini.
So wena ngombono wakho Baba Dube, ubone ngani ukukhankasa kwabo lokhu bakwenza ngesikhathi esingayisiso nxa bekhuluma ngegugurawundi?
Hayi, isikhathi esirongo vele isikhathi sokukhuluma igugurawundi lesi kuthunuka amanxeba ebantwini abaselwa izihlobo zabo. Iy'ngane eziningi zahlala zizintandane ngikuthunuka amanxeba kwenzayo nabantu basemathoyileni abaninaki bami, kodwa umuthi uzosuka khona le Harare kuyezokugijima emathoyileni bethi kwakhona ngizolungisa indaba yegugurawundi. Iminyaka yonke le emngaka yaye ingalungisa sebezoqala ukukhuluma ngayo manje. Ngizama ukuthi bathenge umzila wasemathoyileni amavoti abo ngendaba yokuthi babekhuluma igugurawundi, into engeke baze bayilungise izinyanga kanjeni.
Siloba njalo nje uJason Maphosa.
Indaba yegugurawundi right ukuthi ikhulwe ngasiphi isikhathi noma kutheni, but into enhle abayiyenze baqhubekele phambili.
Ehhe, so utsho ukuthi kakhakasi ngakho khonokho
kuyenzela ukukhampeni. Into kumele into kumele bayikhumbuleni before umgabo bengafuni ukuthi ukhulunywe ngayo. Wonke umuntu obephuma ube ngathi uba ngaphansi kwengcindezi. So umoyo ubone i-opportunity right of which wethu kwisikhathi samavoti, hhayi ukuthi uyakhampeni. Sonke besivele sishiseka ngayo. So kwenza into enhle.
Phosela ukugcina ke Baba Jason.
Abenze kahle, benze umsebenzi omuhle lebhethu likazulu abaqhubekele phambili.
Siyabonga kakhulu ke Mnumzana Maphosa. Ye, sesilo baba njalo ke Oscar Ncube kusecingwane khona baba Oscar Ncube.
Akusikho kucampaign, abanye bangakuthatha bathi kucampaign. Kuyisikhathi esiningi abantu made besithi bangcwabe lawo amathambo athetha ndalo zegcekeni, uhulumende uyavimba ngamasotsha lamapholisa. Kwesinye isikhathi izinye izinto zenziwa ngesikhathi esinye esingayisiso, kodwa kuyinto eqondileyo. Baqondile abantu ukuthi bayingcwaba laba amathambo abantu asegcekeni, ngoba yena uma bulala akalandaba kufana nokuthi ngamathambo edonki kuye, ayisiyo nto emhluphayo. Kanti la mathambo edonki sasiwabuthi kwenzela ukuthi izulu line kuhle. Ke ma bengakwenzanga yekela abanikazi bakwenze, bona babakwenza yibo abanikazi bafanele bazokwenza. Makungabi la muntu ozabasola athi bayakhampena, benze umsebenzi obukhangelela ukuthi ngawenziwe nguhulumente. Isizwe sakithi ngilethemba ukuthi amathambo la angasima engasekwegcekeni akula muntu ozabe babaza kakhulu. Sesizakhuluma ngomonakalo hathi ngalokho kulokho kuthe dandala zecekeni.
Ye, siyakuzwa kakhulu Encube. Ungathini kusasa Encube, wothi sithathe ke ubaba. Ye, simalapha ke lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-social media. Singakehlukani wothi sikhangele ebesigokhela lamhlanje. UMnumzana Bhetniko Ncube webandla leZANU-PF nguye osezamela ke iZANU-PF kukhetho oluzayo. Kube sisiba njalo ke iMthokazi Republic Party isiyalisiwe ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo, Mukhibudube.